Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolosine mhlazi ku 11 kuNhlangula 2020 nguChrist Gande. Endabeni zethu lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulezitha ezifuna ukubangela ukungahlaliseki elizweni ezibalisa besifazane beMDC abathathu abathiwa babethunjiwe ababotshiweyo izolo besetheswa icala lokuqamba amanga ngokuthunjwa kwabo. Lokhu kwenzakala uhulumende etshela intatheli izindaba ukuthi ngamanga ukuthi kulabafuna ukugenqula uhulumende ngokungekho emthethweni imilitary coup.
So ukubona lwami ukuthi umbuso wahlukuna esikhali wathathwa ngendlela enjalo kutho ukuthi uvuthiwe njalo kungenzakala noma yini ukuthi abanye abaphethe izikhali bacabanga ukuthi ithuba labo phelile.
Sinengxoxo lomela isigaba seSunningdale eHarare engowe MDC Alliance umnumzana Peter Moyo othi inkokheli yebandla lakhe kayifuni kulalela izikhalazo zikaZulu.
La bengafuni ukulalela abantu bazakuba lokho bephuma every day kathe sizokuphuma manje wona abantu sebephumile kathe kuyini.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulezitha ezifuna ukubangela ukungahlaliseki elizweni ezivalisa abesifazane beMDC abathathu abathiwa babethunjiwe ababotshiweyo izolo besetheswa icala lokuqamba amanga ngokuthunjwa kwabo. Ekhuluma kudalela umhlangano webandla lakhe lePolitbureau, uMnangagwa uthe konke okwenzakala enkundleni zokwethulwa kwendaba ezombusazwe la kwezenotho yelizwe kuhleliwe ngenjongo yokubangela udlakela lokungahlaliseki elizweni. Kodwa ufunge wagomela wathi abenza lokhu bazawukhomba umuzi olotshwala. Eqeda kukhuluma lokhu abesifazane beMDC abathathu labana abetheswe umlandu wokutshotshozela ukungahlaliseki elizweni uJohana Mamombe, Cecilia Chimbiri, loNetsai Maroba bahle babotshwa. Ngokuya kwesikhathi inkokheli yebutho ikhulunyelwa ngumphathintambo ezenzakala ekhaya umnumzana Kazembe Kazembe inxuse intatheli zindaba bazitshela ukuthi imbiko athi isisabalele ndawana yonke eyokuthi bakhona abakubutho abaqoqa ukuhluthuna umbuso welizwe ingamanga. UKazembe Kazembe uthi bakhona ababe kuhulumende kamuyi umnumzana Robert Mugabe asebebambane labakumabandla aphikisayo labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi bahluthune umbuso kufakwe umbuso wenkazatho kumbe i-transitional authority ngesilungu. UKazembe Kazembe uthi lokhu ngamanga. Wethese amazwe angentshonalanga athi asebenza lezitha zikahulumende waqamba ngamagama umnumzana Xavier Kasukuwere lomnumzana Job Sikhala umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance. Imizamo yokukhuluma lo Sikhala yehlule. UKazembe Kazembe uqambe labenhlanganiso ezethula imbiko ezivalisa igamba kweradio Zim Eye leNehanda Radio athi baphehla imbiko engamanga wathi labezinkonzo ababalisa uProphet Talent Chiwenga, Prophet Nathan Humphrey welemelika loProphet Simon Chulu oweDeeds of Christ Church labanye. Kesizwe amazwi kamnumzana Kazembe Kazembe.
Unarrative claims that former members of the Zimbabwe African National Union Patriotic Front, ZANU-PF, who fell by the wayside and largely went into self-imposed exile at the advent of the new dispensation in November 2017, are coming together in a united front with some named senior government leaders, some members of the security forces of Zimbabwe, and elements of the opposition formations. This is in a bid to taint the image of His Excellency the President, to undermine the legitimacy of government, and to render the country ungovernable. They further claim that once the contrived coup d'etat is executed, they intend to establish a national transitional authority which will then govern Zimbabwe minus ZANU-PF for an unspecified period.
Lawo ke ngamazwi kaMnumzana Kazembe Kazembe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula izombusazo omnumzana Dinizulu Macaphulana. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona kungenzakala na ukuthi uhluthunwe umbuso.
Okokwenza ngithi into engenzakala leyo ukuthi vele umbuso ungaqala ukutshintshwana ngokuhluthunelwana. Kujwayelekile ukuthi ukuhluthunelana umbuso kulandelani. Abathi ngesilungu coup begets another coup. So umumo wona lwalo ukuthi umbuso wahluthunwa ngezikhali wathathwa ngendlela enjalo usho ukuthi kuvuthiwe njalo kungenzakala noma yinini ukuthi abanye abaphethe izikhali bacabanga ukuthi ithuba labo selifiki.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani ongakhokhela ukuhluthuna umbuso khona lokhu engamukeleka yini phandle kwelizwe lapha njengoba siyabonwa amazwe ayayandisa ukuba lo mbuso njalo engamukelwa?
OkweZimbabwe njengakhonkhaya okwenzakalayo bethathela umgabi umhlaba sungathi mhlawumbe laba abathethweyo bengenza ngcono ngoba ma ubhekile indlela uMnangagwa aphethe ngayo izintambo indlala ebantwini ukuhlukunyezwa kwabantu lo mgunyathi ukudliwa kwemali yomphakathi imali yelizwe egcekeni obala abantu abakhe abangabi bakhe bayazidlela nje bethatha imali ngibesenza abakuthandayo lokufana kuyenza ukuthi umhlaba uthi ayi lanxa kungathathwa olunye uhlanya mhlawumbe lolo lungenza ngcono lo mphakathi weZimbabwe ukhathele ukuthi uzwa abanye sebesithi umgabe wayengcono ungabona sokunjalo kusho ukuthi iphumba lokuthi umbuso ungahle uthunyelwana liyabe selivuthiwe wa
wokhokhela ivutho kwakathesi umbone ngaba nguye umuntu ongakhokhela yini ukuhluthuna lokhu kumbe kungabuyela yena uthi wenga ngokwakhe
esikhathini esiningi nje kwenzakala ngalutshana uhlangothi ngesikhathi kuphethe umgabe ukuthi ongqongqoshe bamabutho kube yibabathatha umbuso ikhulu ngempela ijayele ukutshaywa ngabantu abangabhathani izintambo zebutho uthola ukuthi lapho nabo abaphethe izintambo zebutho ongqongqoshe sibahlangelele ukuthi babashuthe umbuso labo sebehluthunela umbuso nxa umbuso usuthathwa uyathola sebebotha bomane abaphezulu evalwe ezindlini ama-house arrest uthathe nje linye isotha kumbe abanye amasotha elingawaziyo langamaliso bavumbuluke bevele eceleni kube yibo abathatha umbuzo yikho okujwayelekileyo ngamakhulu kwaba nje imvela kanye ukuthi nabo ngqongqoshe abakhangelelwe kube yibo abathathayo abathathela umkhathi so kungavela nje linto isothi esingalazi ulizwe selikhuluma labantu sokunje ngakho abantu bangachitha isikhathi bebhekele umuntu othile ukuthi uzathatha yena lo obhekelwe nguyo ngasozathatha kuyavela nje elinye lwalicala
umnumzana Dinizulu Macaphulana yingcwethi yecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola lenjini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele la ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Kubikwa sokuxokozela ebandleni le-MDC Alliance amalunga esethesana ubuthakathi kulandela ukungethembani ukuthi abasebe kucele elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ngobani. Sixoxe lomunye owayengalandelanga isinqumo sokungayi edalele ephalamende esasifakwe libandla lakhe lingakasiguquli omela isigaba se-Sunningdale eHarare umnumzana Peter Moyo othi kulenye inkokheli yebandla esisukile kubandla leli izolo.
Sasibizwe ngendaba ye-COVID-19 ikomiti yami yayihlala mzwanoko. So ngabatshela ukuthi khona mina ngiyahamba ene ngabatshela ukuthi khona into eliyenzayo leyi eyokuthi laniyahlala lihleli yeyi liyenza i-decision eyaffecta thina lingazange lisibuze or ukubuza ama structures ayisiyo endlela esinga communicate ngayo. Ufuze liqale lisibuze, selibuza lani abaphansi, hayi ukuthi lingacabangela ukucabanga okwafeta abanye abantu impilo zabo, lina libe seliphonga ukugijima ukuthi kona sesiyenzile lokho. So ngathi lina seliyenza i-dictatorship yokuthi dictate labantu. Kodwa ke kwaphuma mgceke futhi ukuthi kona mhla ka 19 akufuzange sihambe ngoba kwaphuma two ama decisions amanye ayethe kona ngoba abantu bakhuluma ama MP wonke akhuluma ukuthi lokho elikwenzileyo hayi ayisikho. Uhlanganisela lami sibili ngabatshela mzana lokho kwakuhlala ama committee ayi-4 kuphela abanye babengahlali. So sasesihamba thina abanye ku parliament sabatshela ukuthi kona lizaqala lisibuze liselizwile sikukhulumileyo aniliyobuza abantu. So batshelwa ngabantu ukuthi kona no lokho elifuna ukuyenza ayisikho. La usilwimpi akuvuzanga ulwe impi uphandle. Kathe sifuna ama electoral reforms. Kuyahamba njani naliphandle? Laba bazayo lokho behamba besiya phambili. So linalebe liwineni khonapho. So mina kuyenzekele lokho ngaqala ngabuza ama community leaders, njengama pensioners, ama pastors, ama structures ngambuzile bangitshela ukuthi kona akafuni la ukuzwa. Ngoba soze ngikwanise ukuphendula ukuthi ngizobatshela ukuthi kona sengifuna ukukampela futhi ngoba ngizenzele into ngabomu. Yikho kwenza ukuthi kona ngihambe eParliament.
Kodwa ebandleni ke ele MDC Alliance ulokhu lilunga yini kumbe ngenxa yalokho sokwenzakele usuzachiyana la?
Uyabona ukuthi kona angisoze ngithi ngililunga kumbe ayisimilunga. I-Supreme Court ithe kona ayisilo bandla likho. So angiboni ukuthi kona ngingathi ngililunga kumbe ayisimilunga ngiyabe ngimingaphi. Engingakutshela khona ukuthi mina ngisupport uShamisa kuphela. Nguye umuntu engimsupportayo. But ukuthi ngithi kule bandla kumbe akula bandla lokho asoze ngikutsho ngoba angiliboni ibandla lakhona.
Manje awuziboni usiya kuceleleli elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphi?
Mina angaze ngiqhume kona vele angikwazi nokuthi bayenzela ngapha ama meeting ngabo. Kodwa ke abantu bathi uyahamba khona ngathi zathi uyazihambela kwa nga befuna ukuthi kona ngihambe alisoze ngitshone ngibacatsha. Ngiyazivumela mgceke ngi-adresa abantu ngikhulume engufunayo. Mina isimigwala ngumuntu olezindi sibili umuntu othi kona nxa secabanga into yakhe yayenza mgceke. Loko kokuthi bayangikhulumela njengenkomo enhlabathi ayisikho konokho. Mina ngizazikhulumela into yami nxa ngifuna. So akula muntu ongacabangela ukuthi kona umiso yenza into zokucabangela hayi. So mina engikubonayo lapha ukuthi kona i-leadership kufuze ilalele ukuthi kona abantu bafunani. Nxa bangalalela ukuthi kona abantu bafunani baza bangamalida amahle. Nxa bengafuni ukulalela abantu baza kuba lokho bephuma every day. Kathesi sokuphuma amawe wona abakusending committee sebephumile kathesi kuyini?
Lo ngomela isigaba se-Sunningdale eHarare umnumzana Peter Moyo ubexoxa icingweni le-Studio 7 eseHarare. Inani lasebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni selikhwele ladlula amakhulu edlula amathathu 320 kulandela ukutholakala kwabanye abayisithupha belegcikwane leli. Abantu laba ngabanye babagcinwe endaweni zama-quarantine centers abavela kwele South Africa. Emhlabeni jikelele asebetholakale belegcikwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa. Ngele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi kunabantu abedlula amakhulu amabili kade besenkambeni zabavela kwamanye amazwe belinde ukuzwa ukuba bengaba belegcikwane le-coronavirus kumbe ama-quarantine centers abakhululwe izolo ngoba sebetholakale bemsulwa bengelagcikwane leli. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulowesilisa obeselayinini yoncedo lokudla oluphiwa abaswelayo e-Beitbridge obelokuphikisana lamanye amadoda amabili balwa bamgwaza waze wayefela esibhedlela. Amapholisa athi uDecent Mleya loClement Mazibeli balwe babulala u-Elias Sivanda. If you okwamanje sengelithiya ezandleni zenu lina balaleli kumlayezo elisiphayo na nge WhatsApp.
Salbonan, Silgandaba. Gerald Ncube from Imatepele South Province, Esikotini. Kunzima kakhulu. I-lockdown day isiphathe kabi kakhulu. Kuyimanje asisebenzi, sitshona sihleli because thina sikule industry yama-restaurant. So ama-restaurant kunzima vele mandi 63 wona lokhu evaliwe because ama-owners amaningi abayifuni le nto leyo eyama-takeaway because what is waste of time and ama-resources. So balinde ukuthi kuze ama-restaurant avule operate full time. So nje isimo sinzima kakhulu kithi because nale imali thina ezingakhishwa i-government asiqualify kizo. Kunemali ama-grant lezi zabantu abangasebenzi ama-350 thina asiqualify. Kuzoma nama-UIF thina siwatholi kodwa impilo iyaqhubeka sizothile kunjalo.
Kona njani basisakazi bakwa-Studio 7? Athi siyamangala ngalo mama uMakhulu noMnomzulu ukuthi kade bathaba bona mabe sezihlekise nje eZimbabwe kodwa kula kungapheliyo yonke into lesiphetho. USmith wathi kusiyaphetha wathina uMzulu kabuye wayenza eZimbabwe revision. Sikukhangele siyakubona yonke into sisiya ebucingweni ngoba bantu bayazikhala kakhulu sidabuka. Yikho abantu bonke nje aba-underchamisa isikhathi sokuthi sime enizibindi ngoba sesikhrosa umfula manje sesiya eKenani ngoba akula nto engabuya yona. Fanele sizimiseleni into esayisusayo sisungule ukuthi sifuna ukuzikhulula ebuzimeni lobobugqile sikhona. Hatho ubugwala njalo ungalengwa yimali. Zimisele njengesotsha elifuna inkululeko.
Linjani beStudio 7? Likhuluma nomfana wasemaphisa. Kwamanje ngikhuluma lapha eGoli. Ngicela ukuthi ke mphawule laphana ngizwe bethi uMakhupe ucotshe uThamisa. Ngizwe abantu bakithi lapha bathukana kakhulu noMakhupe, abantu bakithinile esiNdebeleni ngizwe lapha bamthuka kakhulu bathi uMakhupe uthengwe izandla. Kodwa mina ngoba ngingela kusekela ngingela muntu omila uma ngikhangela kumbe ngilalela kumbe ngifunda i-constitution MDC uMakhupe ngokomele ebe president. UThamisa ngokuhlakanipha lenxa yokuthi ephathini kwakulabantu ababemsekela ngoba nguye othatha isikhundla ngodlame langokuhlakanipha. Kodwa manje ngoba izinto zasikhaliswe ngendlela yangikhona ne-court uMakhupe usebisele esikhundleni sakhe amandla asebuye. Abantu uma befuna ukubona ukuthi uThamisa akalawo amandla ngaphandle kwe-MDC akaphume afome yakhe iparty. Why uma kuwukuthi uThamisa ulabalandeli abaningi wayengaphuma azimele yedwa afome yakhe iparty lakopiti sibone kumbiza kuma yini? Why kuyukuthi uyalibangisa leli gama le-MDC ngalikushiyeli uMakhupe njengoba ikhothi imthile yathi nguye umnikazi wephathi. Bona bagijima ukusekela umuntu kodwa benganazeli lo muntu wangena esikhundleni ngendlela engayisiyo.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithi, linjani ngezindawo ngezindawo? Okunye vele kuyadingeka ukuthi kube lo president ofundileyo elizweni. Kuyadingeka mpela umuntu ozohlukanisa u-U no-N ahlukanise u-plus no-X. Kulokhu kuthi akhulumeni ekhulumeni uhulumeni uyazama uhulumeni usebenza nzima usitsha umnangaba. Hayi phela lokhu yazi phoxa abantu lo njalo uthokozani Khuphe lo uyabona yikho thina amaNdebele the most sizohlala sihlupheka instead ukuthi umama lo kube ngamanje isikhathi sokuthi abone ukuthi isimo sinjani kithi emaNdebeleni. Uzovotelwa mbani vele? Akula muntu ongamvotela vele vele ngowezanu PF mama lo. Akula nto abathandayo la uzokusiza ngani? Kuzwakala lokhu aliphela uphukele uzizwela vele ukuthi lo muntu lo ma ungasondela duze la umbuzi ubusithini uza kutshela ukuthi alapha lami bese ngikhuluma ku akula nto abazayenza lapho vele lowo bengayenzani uThamisa vele upowerful lomfana lo kakhulu nguye vele ovotelwa ngabantu nguye upresident weZimbabwe nguye upresident.
Sanibonani bathakazi beStudio 7, mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni kwamagama village kuward 9 Makhulela Bulilima West Plumpy. Thina lapha esigabeni hayi siphilile ngoba sisemaphandleni nje, hayi sizwa ngezindaba nje ukuthi abantu bavalele. Yebo, lathi sivalelekile. Abantu bazama sibili ukuhlonipha ukuthi bekuhloniphe lokho abakuzwayo. Ye, hayi inkinga esilayo nje lapha emakhaya indlala, imigodi ifile kayilungiswa. kunzima kunathisa inkomo sizinathisa emigodini hayi kunzima impela hayi hayi yasazi ke necorona njengoba ivalile especially amaborder lapha siphelanga umalayitsha from South Africa so abantu zali bathwele nzima grocery ukuthi bayithole bathenge konke kunzima ngiyabonga Studio 7 liphephe lani lapha elikhona labantu bonke nje umhlaba wonke siphepheni kuphele lokhu makusenzeka ngiyabonga uPandamo
bafakazi beStudio 7 bafakazi abalungile kunye labalaleli kunzima ngalo umkhuhlane we-coronavirus impela lapha esihleli khona hayi sisemaphandleni into nje sesihlukuluza kakhulu akusahambeki amapholisa sesidla ubhedu sibili sesihlukuluzeka ikakhulu ukubana siye ukuyathenga ezitolo kubotshwana sibili ngoba kulezikhathi esingazaziyo kodwa fayinda uhle ufayindele khonapho lapho ubotshelwe khona kuthiwa fayindela khonapho lapho uhlangane nabo khona bangakubopha kuthi fayinda khonapho ukuthi sazi ukuthi imali lezi zikholeki kuthiwa ziya enkambeni khumbeni zimali sezingena ezikhwameni aso kunzima ngoba ikakhulu bafuna zona izimali zangaphandle amayusa ukuthi asisakwazi ukuthi siphile njani alubana uhulumende uyayekethisa mbijana ngoba impilo sibuhlunga teso kunzima ngoba teso siphakathi naphakathi kwendlala emasimini nakuphumanga lutho njalo sitshawa luvalo sebebaningi abakhanya bevela e-South Africa kuthiwa kubantu babuyile kungapha babuyile alubana uhulumende uyaqinisa umkhankaso wokuba ukutesta laba bantu bonke abantu batestwe ngoba umkhuhlane lo msuqasa sibili yimi uSwanda Robert Swanda ngisemathakatha ngiyabonga kwenjelele
nibingelela basikazi e-Studio 7 thina sibona le nkinga esibhekane nayo ukuvalelwa mina umbono wami bengithi kanti indaba leyo yokulokhu kukhulunywa abantu sebelokhu bebhizi ngabantu babeyangaphandle babekuwo-South Africa Botswana le nto kumele ilungiswe ngoba izolimaza imiqondo abantu bezimbabwe belokhu bebheka abantu bangaphandle kanti-ke nabo phakathi bayagula abachekwa bona sebebheka abantu bangaphandle isedi ukuthi kwabona bebheke ngaphakathi ukuthi bona baphile kanjani laba abantu asekhaya abanama-masks abanato zokuvikela bona babheke abantu bangaphandle iBotswana ayinabo abantu abaningi abagulayo laba abantu bagula uma bezezindawo lapho bafakwa khona kungani kanti la bantu or iZimbabwe ingalindi izakhamuzi zazo eborder uma befika eborder bevele be-check-we ukuthi la bantu kanjani seziyizilwanyana and thina nathi asiwazi lomkhuhlane ukuthi uvuyaphi ngiyabonga
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu ku-WhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318 ke sikhangele ezivela kwele Melika abakhankasela ukuguqulwa kwemithetho evikela amapholisa lapho evulele abantu mahlayana bathi kumele amapholisa engazaphiwa imali eningi yokusebenzisa lokhu kulandela ukubulawa kuka-George Floyd owaklinywa lipholisa ngedolo waze wabhubha edolobheni le-Minnesota uFloyd ubekwe izolo sixoxe lokade esesikhumbuzweni sikamuyi unkosazana Sibusisiwe Dube ohlala edolobheni le-Minnesota
engibonileyo abantu bebe khankasa ngokuthula bekhumbula uGeorge Floyd umuyi labanye nje ababulawa ngamapholisa bengasakhangeli lokuthi umuntu wangkhona ngumuntu omnyama kumbe likhiwa bekuyisikhumbuzo sabantu bona laba abangu-195 bathe since the year 2000 eMinnesota sokubulawa abantu abangu-195 ngamapholisa so isodeng esekade ngihamba esikhumbuzweni sakhona kulwesihlalo.
Ngokubona kwakho ungathini ngalokho esikuzwa kwenzakala kuthiwa kuzikhumbuzo lokutshengisela kade kusenzakala kuthiwa khona bekugcwele abamhlophe kulabensundu, ungasela ukuthi ngokubona kwakho kungakukhombani lo?
Kuliqiniso sibili ukuthi bekugcwele abamhlophe nesikhumbuzweni adengi kuso, ngibona kwande abamhlophe ukudlula abamnyama. Mina ngokubona kwami ngibona ngani it's a spirit of ngathi ngesilungu of irreconciliation, kutshengisa ukubambana. Abantu sebekuzwisisa ukuthiyana kwejwabu akusho ukuthi sithiyene, ngoba dalwe ngokufanayo kuthiyene nje ijwabu lethu. So ngibona ngani sebevumelana lakho. Bengabe bekhona mangani abavumelani lakho abamhlophe, kodwa iningi esengilibonile emkhankasweni le yenzakalayo ngani bavumelana lakho ukuthi hayi, umuntu omnyama la akaqakathekiswe ngendlela umuntu ongumlungu oqakatheke ngayo. Labaningi embabonayo kula bathethene labantu abamnyama, interracial couples, interracial relationships agcwele lapha eMelika laseMinnesota. So ngibona lokhu kukhombisa ukuthi kule unity abantu babambene, akusela lokho ukuthi wena umnyama kumbulikhiwe. So mina ngombono wami ngibona ukuthi yisele reconciliation, unity and progress.
Unkosazana Sibusisi Wedube ngomunye wayesembuthanweni wokukhumbula umuyi uGeorge Floyd ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leMinnesota ngapha kweleMelika. Ingoma ka Novuyo Stigel, ingoma ethiwa A A E O U, isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulezitha ezifuna ukubangela ukungahlaliseki elizweni ezivalisa abesifazane beMDC abathathu abathiwa babethunjiwe ababotshiweyo izolo besetheswa icala lokuqamba amanga ngokuthunjwa kwabo. Lokhu kwenzakala uhulumende etshela intatheli zindaba ukuthi ngamanga ukuthi kulabafuna ukugenqula uhulumende ngokungekho emthethweni. Sixoxe lomela isigaba seSunningdale eHarare engowe-MDC Alliance umnumzana Peter Moyo othi inkokheli yebandla lakhe kayifuni kulalela izikhalazo zikaZulu. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzidlalela ebulenjini ku www.voandebele.com.